Abafundi lamhlanje baqale ilanga labo lakuqala esikolo loba nje kungesibo bonke abenelise ukuthola imfanelo ezeneleyo zesikolo. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Thomas Sithole ukhala ngokuthi abafundi bahambile esikolo kodwa bengela mfanelo ezeneleyo zesikolo ebonga ababalisi ababuyele emsebenzini.
Ababalisi bakhona ezikolweni kodwa kunzima esihlangane labo njengabazali yintengo yezingwalo lezinye imfanelo ezifunakalayo esikolweni lapha. Sinjenje abantwana sihambile sabatshiya esikolo kodwa imfanelo zabo kasenelisanga ukuzithola zonke. Intengo ziphezulu kakhulu kunzima ukuthi sikuthole konke okufunakalayo.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Sithabile Moyo uthi ababalisi bakhona njalo ezikolo zikahulumende ischool fees asikhwelanga uma uqathaniswa lezikolo ezizimeleyo.
Esingakutsho ngomumo esikuwo kathesi izikolo zivulwa ukuthi ezikolo mina esengihambe kizo kumbe lapha abantwana bami abafunda khona ababalisi bakhona kade bekhanya sibili angani balungiselela ukufundisa abantwana. Ezikolo eziningi ezikahulumende mina engakhuluma ngazo i-school fees hayi lokhesi njengoba asikhwelanga. Ezikolo engizazi ukuthi ischool fees ngabe sikhwele izikolo lezi ama private schools ngoba ngilaye sihlobo ezifunda ezikolo zonke zona bathi ischool fees sikhwelile njalo ezinye izikolo sezicela ischool fees ngema US dollar.
Umnumzana Simeon Sibanda olendodana yakhe efunda esikolo esizimeleyo uthi udubo olukhona yintengo yempahla yesikolo ephezulu njalo ababalisi bakhona ezikolo.
Hayi sikubonayo mhlambe kunzima you know in terms of ukuthenga ama uniform. Abantu abalamali imali yethu lapha eZimbabwe isathengi kangako kodwa amatitsha la wona khona owami umntwana yena kodwa nje uku-private school but siyezwa nje amahungahunga ukuthi nje kuma-government school lapha ungathi amatitsha la khona so sibone ngani nje kuzaba kuhle.
Unkosikazi Joanna Moyo uthi intengo yempahla yezikolo iphezulu akuthengeki. Ucele uhulumende ukuba angenele njalo aholise ababalisi idola leMelika.
Hayi sikhwelile kakhulu sibili. Isicathulo zabantwana zirenja from $70 kusiya $100. Ama-uniform kathengeki. Endlini mina nodadewami lama-twins amaphahla ukhala kubi. Imali ayikhipheleyo ifika kuma-600 bond. Kulapha akaphelelanga ukuthenga konke amabhuku afunakalayo. Hayi siyakhala ngohulumende kayenze something shwa sesidiniwe ngokubhadala imali zonke lezi. Ngangcono vele banike utitsha labo ama-US dollars abawafunayo encedwe ngasekusela izinto.
Isimo somnotho simi manzonzo ukusilela kwemali emabhanga ukuqansa kwentengo yempahla yesikolo lokudla kanye le-school fees sekuthiye abazali bedidene ingqondo kuthi abanye abafundi baye esikolo bengela mfanelo zesikolo ezeneleyo njalo balakho ukubuyiselwa emakhaya ngemva kwensuku ezithile uma abazali babo bengenzanga izivumelwano zokuhlawula i-school fees. Ababalisi abakade besesatshelwa ukuba bengakhalala umsebenzi bonke bebekhona emsebenzini. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.